Utrump ufisa ukuthi kuhlolisiswe amavoti endaweni ezitshiyeneyo eGeorgia loba abavotela umongameli ababizwa ngokuthi Electoral College sebevotele uBiden esabelweni lesi. Utrump uthi kumele kudingwe abantu abavotayo kuhlolwe ukuthi yibo ngempela abaphatheka kukhetho lukamongameli. Kodwa abaphathintambo bezokhetho eGeorgia bathi uTrump uchitha isikhathi esethula imibiko engapheliyo engamanga ngokhetho lukamongameli enkundleni yokuxhumana eTwitter. Abalandeli bakhe bayamsekela besithi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo. UBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Imithethondaba emningi ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lolu lwebiwa libandla lama-Democrats. Baningi abathi uTrump sokumele aphume esikhundleni. Omunye wabo umnumzana Gabriel Ndebele.
Lokhu kaDonald Trump lokhu akula nto azayenza, lokhu sokuliphupho nje. Nokuthi umuntu nxa evele ephupha angaza kume yinqabele, yamekela nje aphuphe kudlule. Ngoba akula nto azayenza, akula nguquko aza kuyayenze futhi. Njengoba sokehlula imithethwandaba yonke yangaphezulu yonke, kambe leyo onguye ozaguqula lolu khetho uyaguqula ngobani? Yena kaziphumele nje ayezibonele okunye atshiyane lojoseph aqalise umsebenzi wakhe mhla ka-20 uyesimelele ukuthi sibone ukuthi yena uzakwenzani.
Umnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMaturin South layo yakulandela okwenzakala eMelika.
Akaphume ufuna ukusifundisela abakhokheli umkhuba omubi owokwalela ezikhundleni. Akaphumi nalo waseRussia lomngani wakhe bathi ubantu bathi uPutin kunini lomdala lapho kata kwenziwa khetho yini eRussia. Akashiye laye lo akaphume laye lo umngani wakhe abaphume bonke. Hayi lomdala lo akanamahloni, kumele lide by example lomdala manje udliwe lukhetho akaphume.
Unkosazana Khethiwe Moyo uyakusekela lokhu.
Nginanzelela ukuthi mhlawumbe laba bantu abasibusayo sebananzelela ukuthi kumnandi ukuhlala esikhundleni, kanti njengoba kunebala elithi kusinwa kudedelwana, ukutheni ukuthi avume ukuthi laye udliwe? Kanti vele waye bantu singavuma ukuthi sidliwe, phela ngeke uze uhlale vele uwinile nsuku zonke. Abantu baqala bekuthanda bagcine bengasakuthandi ngokwenza kwakho. Useyangisa umhlaba wonke jikelele ngokwenza lokho asekwenza uTrump. Okanye kavume ukuthi udliwe. Akakuvume lokho ukuthi udliwe. Akumsizi, kuzomsiza ngani ukuyalela endaweni kodwa wena abantu bengasakuvotelanga? Uzabe sehlezi phela okwenkani esehlezi ngodli.
Abalandeli bakaTrump abaningi bathi ukhetho lolu kumele luphindwe zonke indawo lapho kwakunqoba khona uBiden. Abanye babo balungiselela ukutshengisela eWashington DC mhlaka 6 Zibandlela bekhonona ngempumela yokhetho lolu. Idala leHouse of Representatives leSenate akhangelelwe ukuthi azabala amavoti awenziwe yi-Electoral College ngosuku lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.